ibhriji leli kumele lilungiswe ngokuphangisa. Kuzaba i-task emangalisayo kakhulu ukuthi i-administration ye-Baltimore endaweni le-federal bazama ukuthi balungiswe ngoba ibhriji leli liqakathekile kakhulu, njalo leya ndawo kudlula izikepe ezithwala imithwalo eminingi kakhulu, kumele kujahwe.
So abantu bayakhuluma lapho ukuthi nxa kungalungiswanga ngesikhathi sizabona sokukhuphuka intengo yento eziningi kakhulu. Wena ukubona njani khonokho?
Kuliqiniso sibilanti. Kunjenje isikepe sona lesi sasithwele ukuthi sasithweleni asikwazi sasithweleni, kodwa-ke lokho esisimile phela khona laphana. So kutho ukuthi yonke le nto kwakumele yedeliver some ayikahambi. Ukungasebenzi kwe-port yona liyana kuzodala ukuthi ezinye izinto zishode. So ma izinto zishoda le ntengo iyakhwela. Ngithi siphila ku-capitalist kuleli lizwe ama-shortages adala ukuthi indleko zikhwele ziye phezulu.
Ye, siyabona njalo-ke nxa sikhangele edala legongorosi kukhanya ngazani kulokhu phikisana phakathi kwama-Republicans besithi akumelanga ukuthi vele lilungiswe masinya noma kule mali ethize eyaziwayo ukuthi khona bathi lokho kufunwa ngumongameli Biden, hayi uyazikhulumela akula mali. Kambe kwedwani khonokho?
Angithi ngumnyaka wokhetho lowo Dube. So yonke into lapha emelika ngalesi sikhathi isikhangelwa ngamehlo e-campaign. Yonke into akusela nto ongayenza engakhangelwa ngamehlo e-campaign. Kufana khona lokho ingozi yona le ye-bridge abanye bayikhangela ngendlela ye-Democratic Party versus the Republican Party. So kuyadanisa kakhulu ukuthi ilizwe leli lalo seli-reduced ku laze lifika esigabeni sokuthi yonke into sikhangelwa ngamehlo e-politics.
Ukuthi vele sokehlala kunjalo vele kuphikiswana kuphela into ezinje bani.
Ithemba esinalo ukuthi kube khona ukukhula le maturity ebantwini babuyele esithembisweni saleli lizwe ukuthi kuphilwe ngenhlakanipho njalo ngokuhloniphana lokulandela umthetho welizwe oyiyo owenza umehluko omkhulu kuleli lizwe ukuthi lithuthuke lifike esigabeni leselifike kuso.